ababuthiwe abaseHarare bebotshwa, they were in a private place and ayilandi nemopha ukuthi kuzomelihambe liregista lelokhu zemapolisi nso forth, even though they had already did that. Same with us in Bulawayo, we had that very same arrangement. Sihambile ku-private venue yethu, ufika khona ngale sikanje vele kulamapolisa, kule-military intelligence, kulama-CIOs and so forth. They were there to tell us ukuthi no, you can't celebrate this thing here because nalifuna ukukhoza umsindo.
Mnumzana Mthuthu, lungathi ngalokho kuthiwa ngabanye benu be-CCC.
IZimbabwe yilizwe elingasobha lingariphabliki, yilizwe elilemthetho ekhona ehleliweyo ekutshengisa ukuthi nxa umuntu efisa ukuba lomhlangano kumbe efisa ukuba lento etshengisa ukutshengisela, kumele ayenze okuhlanganisela ukubhala incwadi itshela amapholisa ukuthi ozaba ngukhonzinambati lakwenza nini ekhathi fidi. Umthetho wangkhona usuka unile ipholisa amandla okuthi avume ukuthi yenza nini lokhu esibe kuyenza, kodwa sayinika amapholisa kumbe kuzaba njani ukwenzela ukuthi yakho yenzakala. Sizile futhi thinoyi ukuthi bake bazama ukucela ukuthi bayenze, kodwa kulamalanga acelwa ngawo ngizekwazi njalo ukuthi amapholisa asebenza laba abathatha izinto ebantwini bekwazi kulama-tip off of izinto eziplanayo esesilizwile ukungahunga lathi kuthi kebandlalizanise eselilitshengie ukuthi hhayi ubantu zidini lapho lihlala khona, ngoba sizile ukuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa i-photo uprising commemoration ka-16 Zimbabwe ukwenza udlakela udlame lezinto ezizangenisa iZimbabwe sikhangelele ukuwosa isakhi agasti 2024.
Nanso indaba Mnumzana Moyo.
Mina mboni nani it's very wrong to assume ukuthi abantu bazayenza into zodlakela when they just want to commemorate the day of the African child. Bona sebecabanga utonitanga sebefuna ukuthi besihlalweni.
Umnumzana Mthuthu uphinde wakhuluma njalo ngokuthi umthetho laphana ulandelwa ngokwazisa amapholisa.
Khonokho kurongo kakhulu ukuthi bekukhulula ukuthi kuthiwa umthetho awuzange ulandelele because babhali lokhu zelile. And futhi umthetho wakhona mawusitsho ukhuluma on a public gathering and laphana behambile beyekuku-public. Ma umuntu esendlini yakhe emayadini ku-private place and then ukuthi usithi wena umuntu lwana ubefuna ukuzokwenza umsindo esendlini yakhe applies, but amapolisa wayenza kokutshintsha ngelakuthinisekeze i-command from e-68 building nale Harare.
Sesivuya kuwe Mnumzana Mthuthu, uke wakhuluma ngokwe-SADC.
Sesikhathini esokuthiwe ukhetho lafike, ukhetho lolu ukhetho luphelile. Sibone ukuqamuka-qamuka kwabantu abe-TPC abanye besithi sebeyibhulu, abanye besebeyiqalaleyi makasi ukuxotshana ephalamenti besenzayo. Sebone ngokwabo abathembani. Nabo into enhle kangaka into engelanto enezingizengizi phakathi. Hawu, yindaba into yankhona isenza icatshile, yindaba into yankhona itshintshwe ivenu ngelatileni ngenxa yokuthi yawo thina ama-message ade sethuleta kuma-inbox okuthi abantu asambele endaweni enje laphana asayenzi sihambe endlini kalidazi bani, ngoba kunabanye asebethengisile ukuthi sebe singaphi phansi i-message yakhona ade khonzina wabhala ukuthi it's our time as young people, let's do it. I don't know ukuthi kuyinokwenziwayo uma kukhomanoretha inemba yezamiekunational executive, kodwa ngizela kobulawayo kuleminye imihlangano yokuthi ivalelwane njengeyitilis esakufuna ukuhosta khona amaminista yenza i-interface. Ipholisa yayala yathi yona alinike layo imihlangano phakathi ngoba kuyabuya irali kabengameli ibandla afuna ukubuya khona pha yena ibandla labongameli ufuna ukubuya khona kezo adresa abantu bakhe it was on the run-up of the election. Yathi i-different yethu lawo ukuthi nxa siyalelwa indawo lezi asigijini sifake kumaphisandaba, asigijini sifaka kubo-twitter, sihle sikulungise indawo, simelele another opportunity. Yingaki imihlangano abasele yenzile ade senza ngu-ostalogi nothibaya province by province? Ubona ngani ngabe kuthiwa ipolisi kumbe ivaliphesi ayikufuni khonokho ngabe ukuthiye kwenzakala?
Lokho engikuye Mnumzana Mthuthu, siyabona njalo abanye ababotshiweyo laba be-CCC bahamba beqhula, abanye bathi batshayiwe.
Angiyeke ngaba lethuba lokuthi ngikhulume ngakho ngoba angilwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso kumbe ngabe kuyini. Ngibona ngani ngimbuzo oqakathekile.
Nxa bebonakala beqhula kumavidiyo ke
sesake sabona amavidiyo akudala, namhla ngibona iqhula esika-right sasa ese-coti yesesiye-coti erekhuqhula esikalesi kungamaginit okuvame ukutshengisa ukuthi kwenzakala, but ngithe lokhu angikwazi kuyenzakaleni so angifuni ukuphongenta nakho, but sesike sabona amaginit anjengawona lawo sikut sijayele lo siyakwaziya ngizindakala
abantwana abachayiwe undoda uyakubona konoko but ukuthi I cannot comment because they know ukuthi umthetho abathi umthetho usebenza nxa usebenza kwabantu be-opposition kuphela umthetho wabo awusebenzi kibabezana uthi baya-ekha qhamukile omunye le-fracture enyaweni angazi ukuthi abantu bezanupf bathi basuka bebe njani engqondweni zabo ngabe into bekhuluma amazwi abuhlungu kangaka so hatless ubuhlungu khuluma nje ninje sokalesi inyembezi ziyahlihlwe emehlwe nami ukuthi ngizwe omunye umntana you might be ingathani i-zanup f thinking that you are the master unkulunkulu wakho konke but the day is coming and the day is coming akuna malanga nje athize nje ilanga liyeza because njengabo singabontanga umuntu kusizisa ubuhlungu and they are pushing us to the end but abas push us ukuthi ifuso ukuthi ukuthi i-revolt against the system I can assure you
singathi gqiba mnumzana Mthusa
ngigqiba nje ngiyamuzwa lapho mnumzana kungani sezondile kodwa into engingayithi ukuthi ukuzonda kwabantu be-triple c kuzinikelile ngoba kuyi-right yabo yokuzonda ngalo kuntebekwazi ukuthi ayibala monopoly yokuzonda ngathi kuzalupef njengamayibezalupef nemithet kanjalo siyakwanisa ukuzonda njalo kanjalo ngathi thina bentukuntu enkulu ekugcineni lizweni adeni sizintelezo zenzakalayo ezihlanganisela abantu abadilitela amapholisa ngamathi amapholisa ngasesifaka i-minimum post sekuthiwa kube nephosta but engiyishiye kujayele lokho but engingakutho mina ezweni lezimbabwe niye ukuthi bakithi umongameli upresident Emmerson Mnangagwa niye umongameli welizwe kule msebenzi eminingi ayenzayo lapha asinyisa khona wonke umuntu ezimbabwe athi ilizwe lakhiwa ngabantu abanikazi belizwe yini lawo kungabe ngowe-triple c ngabe ngowezanupf ungayathi bandla buyani kuhlangane nendawoni
hayi ilizwe kumele sinyaleni sonke umongameli wakho mayenza into erongumthetho umongameli yenza into erong should condemn the police brutality that is happening kumele ukukondeme lokhu njengomyouth because it's wrong
kuyazwakala sibili hayi kodwa mina ngibona ngani kuhle kakhulu ngoba umongameli okhona upresident Emmerson Mnangagwa wathi yena vele nomongameli olalelayo abantu so lawe ulelungile lokumtshela ukhulume ukuthi hayi umongameli kumele senze so usebenzise ama-representative akho akhona asephalamenti kuvumelekile njalo izimbabwe ize-democracy kuba izinjalo yabo
leli ngunelson uchanisa u-advocate nelson chanisa so asiki u-Emmerson Mnangagwa thank you so much